Wabuchaba ngumazwe kwesikhathi eside nsako opposition kusizofika ngesikhathi seCongress ka-2011 eMDC wayesenguye uChalman weprovince eMatabeleland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho kupolitics. Ubabuchaba ngokumazwi kwami ngumuntu lwana ukuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho afuna ukubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi. Uyaqoqa abantu, waqalisa ngumqoqi weprovince waba nguChalman weyouth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje, kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuka amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uChawa ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini, kuwe kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ubukobandla le-MDCT elike lenza ama-recalls. Umnumzana Chabangu, singathi ule zizathu eziqinileyo yini ezingafeza lokho?
Okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi seyibhalile, and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC. Kuthi into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC koBulawayo, okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi. Ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama-candidates. Ikho libona behluleka lokufaka i-PR. Kuningi esikuzwayo okungasikho khonokho kaChawa, ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mceke nje bekhuluma ukuthi hayi laba abantu abangenayo abe-CCC koBulawayo babevele bengasibo bebandla labo. Okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi i-CCC ithi kayila constitution, kayila structure, kayilani yibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade, ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa. Akula nkomo ezake zahlala emahlangeni, kuyayazi ikhitshwe kwenzela ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le order.
Ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxo la
baza kulwa for the next 5 years? Bangaze bathole futhi ama-seats next election babe lokho besilwa. UChabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla, ngendlela elandela ama processes. Kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition, ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona. Mbona ephumelela entweni yakhe, ngoba nxa lokho esikuzwayo esingaphandle bekhuluma bona abantu abasekeli sisiningi labo, kukhanya ubukhokheli bukababuchamisa sebebubonile. Njengoba sasibubonile thina sisalo mama ukhuphe ngo-2018 ngingakatshintshe zonke into ze-opposition, sasivele sikubonile ukuthi ubabuchamisa ubukhokheli akalabo. I-opposition ayizange ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTsvangirai. Yili bhade likhona kukanti ZANU-PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokheli ubaba uMgabe, baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile, lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi. So abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafa yaphuma. Bazachiya abantu bagcine bezibuyela bonke ku-ruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe lisiya phambili.